Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela ku Studio 7 ngenjabulo ngolwesine mhla ka 20 kuNkwenkwezi 2021 ngontungameli inkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Obstetric failure is almost eliminated in the developed world, but it is still prevalent in our settings in the developing world.
Inhlanganiso ye-Amnesty International ithi abesifazana babhekane lenhlupho eziningi ekutholeni usizo lokwelatshwa eZimbabwe okugcina kufaka impilakahle zabo engozini enkulu.
Ilangade sikilo namhla silikhumbula njengelanga elilo okwakhitshwa khona ubutabani endabeni zokuthi hayi kwakuthi ubutabani isifo sengqondo.
Kube lo mkhosi wobulawayo okunanza ilanga lokuhlonishwa kwamalungelo abathandana bebulili bunye kumbe abalobulili obehlukileyo ele International Day Against Homophobia, Transphobia and Biphobia. Uhulumende weZimbabwe uvote kumanyano weUnited Nations esala ukwamukela iziqondiso zokulondolozwa kwamalungelo kaZulu kanye lokuvikela imbuqazwe efana lowegugurawundi. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umphathi ntambo wezempilakahle njalo engumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga uthi ukudingisisa asebekwenzile sokuveze ukuthi umkhakha we-COVID-19 ohlasele ngolaka kwele India usukhona eZimbabwe. Umkhakha lo iwo obulale isizalwane sakuleli esihlala eKwekwe esivele kwele India kunsukwana ezedluleyo. Ngokunjalo uChiwenga uthi sebethethe amanyathelo aqinileyo okuvimba ukusabalala kwalomkhuhlane. UChiwenga uthi izihambi zonke ezivela kwele India kumbe ziyabe zidlule kulelo lizwe seziphoqwa ukungena kuma-quarantine centers okwamalanga alitshumi zizibhatalela indleko yokuhlala kulezo ndawo. Zizaphinda zihlolwe ukuba zilegciwane leli loba hatshi kungakhathalekile ukuthi zilencwadi etshengisa ukuthi zahlolwa zatholakala zingelawo. Inani labantu asebehlatshwe ijekiseni yakuqala yokwenqabela lomkhuhlane eZimbabwe selifike kunkulungwane ezedlula amakhulu ayisithupha 605,556. Asebehlatshwe esibili sebengu 239,128. Abenhlanganiso ye-Amnesty International bathi abesifazana babhekane lenhlupho eziningi ekutholeni usizo lokwelatshwa eZimbabwe okugcina kufaka impilakahle zabo engozini enkulu. Lokho kuphume kugwalo olwethu lwelinhlanganiso namuhla. Kubika uMavis Gama.
Ingcweti kwezempilakahle ebingumhlonitshwa emkhosini wokwethulwa kombiko wabe-Amnesty International owenzelwe enkundleni yebulenjini owenhlanganiso ye-United Nations Population Fund uDr. Edwin Mpeta uthi zilakho ukwehliswa inhlupho ezibhekane labesifazane kwezempilakahle ikakhulu bebeletha ezinje nge-obstetric fistula.
Obstetric failure is almost eliminated in the developed world.
Selulilutshwana kakhulu lolu duko lwe-obstetric fistula emazweni athuthukileyo, kodwa ngapha ngakithi emazweni asathuthukayo lokhe lusayinkinga enkulu kubangelwa yisimo esibi kwezempilakahle.
issues with our health systems.
Unkosikazi Memory Nyakujira wasePikita ungomunye wabomama olalesi simo se obstetric fistula esihlasela omama lapho bebeletha. Okwamanje ulindele ukuthola usizo esibhedlela seMashoko Commission. Unkosikazi Nyakujira uchasisa ngobunzima okubhekane labomama bemaphandleni.
Nokwaso kwaba 10 kilometers sinda kunotarirwa.
Kona ukuthi umuntu uhamba umango omude ezithwele siyahlolwa kuyingozi enkulu. Njengakulezi nsuku abezempila kahle bayasikhuthaza ukuba umuntu kumele aphange ayebhalisa angavele ananzelele ukuba usezithwele esakunyanga yakuqala. Kodwa omama abaningi abakwenelisi lokho ngoba zikhatshana kakhulu lezo zibhedlela. Bayehluleka ukuthi bahambe lowo mango nyanga zonke kuze kuye ukuthi esesiyabeletha umuntu aze ayafika esibhedlela sebonakele.
Osakhulayo uThafazi kwaJigandiwa laye ugcizelela ukuba udubo lukhulu emaphandleni ukwedlula emadolobheni.
Abantu abaningi emaphandleni bacela uhulumende ukuba enze zibe ziningi izibhedlela lama-clinics, njalo bacela ukuthi lezi zibhedlela zibe seduze bangazi bahambe imango emide leyo abayihambayo. Ukuthi abantu abesifazana bakhuthazwe ukuze behambe ezibhedlela besiyakhanyelwa khona lokho mbona ngazathi uhulumende engasinceda nxa engakwanisa ukuyenza okucela abantu abasemaphandleni.
Impumela yophenyo lwabe Amnesty International oluqhutshwe kusukela ngenyanga kaZibandlela ngo-2018 lwaphela ngomfufu nyakenye beluphansi kwesihloko esithi I never thought I could get healed from this yethulwe namhla isandulela usuku lokunanza ukuqakathekiswa kwesimo sefistula emhlabeni jikelele olwe United Nations International Day to End Obstetric Fistula mhlaka 23 Nkwenkwezi. Abe Amnesty International bathi uhulumende weZimbabwe lokhe esilela kwezokunakekela impila kahle yabesifazane lamantombazane bethi lolu hlupho lusuke lwengezelelwa ngokuqhamuka kwe-COVID-19 emhlabeni jikelele. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Abanye kobulawayo namuhla bebethe kwaqa emkhosini wokunansa ilanga lokuhlonitshwa kwamalungelo abantu abathandana bebulili bunye kumbe abalobulili obehlukileyo ele International Day Against Homophobia, Transphobia and Biphobia. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Abenhlanganiso elwela amalungelo obulili e-Voice of the Voiceless Vovo bamanyane lezinye inhlanganiso zasezwekazi le-Africa ukunanza ilanga leli ngokuba lomkhosi owenzelwe e-Vovo Hope Center wombukiso wemfundiso ngezempilo. Obona ukuqhutshwa kwenhlelo e-Vovo unkosazana Caroline Mudzengi uchasisa ngomkhosi wabo lo.
Ilanga desikilo namhla silikhumbula njengelanga elilo okwakhitshwa khona ubutabani endabeni zokuthi kwakuthi ubutabani isifo sengqondo kodwa kwasokutshintshwa ngo-2004 kwatrai akusayi. Siyakuthokozelela khonokho kusiyebe sihlangana njengenhlanganiso ezijiyeneyo ezimelene izitabani zakoBulawayo and other regions, southern region yeZimbabwe.
Umthengi uthi iningi labaphatheke namuhla bebebukisa abakufundileyo ngezamalungelo abo.
Sivele art exhibition lapha sibonisa khona imfanekiso eyadwetshwayo ngabantu abahlukeneyo nje esisebenza labo beme ngendlela ezijiyeneyo ebutabaneni babo. Abanye ngama-transgender, abanye ama-bisexual, abanye ama-lesbian. Kuyibo abantu esisebenza labo 10 labo bezositshela ngalokho abakwenzayo abakudwebayo. Sizama ukuthi abantu bezisise ukuthi hhayi sijabulela ukwehlukana kwethu njengabantu lapho emhlabeni.
Uropa Mujeyi wenhlanganiso ye-Gays and Lesbian Association of Zimbabwe uthi imikhosi enje ibatshengisa ukuthi labo balamalungelo.
Ilanga leli litsho ukuthi sizigqase njengabantu abatshiyeneyo abangafani labanye abantu esilamalangetha amaningi adlulayo singarecognizewanga. So ilanga lanamhla bekuyikuthi sibuthane sithakazelele konke esesikwenzile osokube kuhle ngesikhathi esikiso khathesi.
Isakhamuza kobulawayo inkosazana Buhle Benkosi Mhlanga obesemkhosini wanamuhla upa umbono wakhe sikholisile nje ama participants asonto ongaphongithola nje in any organization kwakwana ukuthi bayaphuma out of their way despite ukuthi i society ithini ngabo but bona bayazitshela ukuthi thina asilandaba lokuthi abantu bazathi thina siyenza esikwaziyo impilo leyi yethu and it's what we believe in
abantu abaphila lobulili obuhlukileyo bathi imikhosi enje ibapha ithemba lamandla ukuba ngokuya kwesikhathi sisekelo selizwe sizagcina sicaca kahle ngamalungelo abo njengaye wonke umuntu umkhosi walamhla ungene ezinhlanganiso ezehlukeneyo ezisebenzelana labantu abaphila lobulili obuhlukile abathi ngama key populations inhlanganiso ezibalisa iNational AIDS Council iSexual Rights Center neTreat bangene umbukiso walamuhla bethi basebenzelana levovo ukuze iZimbabwe ifike ezingeni elibalisa amazwe anjenge South Africa neBotswana okuhlonishwa amalungelo abantu kungakhathalekile ngobulili babo ilanga leInternational Day Against Phobia, Biphobia, Intersexism and Transphobia belithakazelelwa ngaphansi kwendikimba ethi A Celebration of Resilience, Diversity and Healing eyiyo njalo ebeyindikimba yombukiso walamhlanje ngimele iStudio 7 ikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu
Kulayifdoku lamhlanje kuhlelo lwabesifazana sihluzeni bomama sikhangela imizamo yokulwisana lomkhuhlane we-COVID-19. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe.
United Nations General Assembly ikhangelwe ukuthi izakwenza umhlangano omkhulu kusihlwa namhla okuhlolisisa impiphakathi yakwale Israel nele Palestine. Umhlangano lo ucelwe yinhlanganiso ye-Organization of Islamic Cooperation lamazwe ambalwa. Iziphathamandla zamazwe atshiyeneyo ezibona ngokudlelana lamanye amazwe sezifikile eNew York kwele Melika okuzahlaziywa khona indlela zokumisa impi le. Kusokubulewe abantu abaningi ikakhulu kule Palestine. Inhlanganiso ebona ngokuchitheka kwemizi yabantu e-Displacement Monitoring Center ithi abantu abedlula izigidi ezingama-25 million balahlekelwe imizi yabo nyakenye. Ithi lokhu kwenziwe zimpi zomvukela ezomkhathi lokunye. Wakhangelwe ukuba inani labo liza kwehla ngenxa yokumemetheka kwegciwane le-COVID-19. Ingcweti kwezesayensi zizama ukwenza imiyane ephilayo ezakwenza ukuba kuqedwe umkhuhlane woqhuqho. Ingcweti lezi zithi zenza imiyane ezabizwa ngokuthi yi-genetically modified mosquitoes.
Uhulumende weZimbabwe uvote kumanyano weUnited Nations esala ukwamukela iziqondiso eziphathelane lokulondolozwa kwamalungelo kaZulu ngokwenqabela ukubulawa kwabantu mahlayana ngokwemihlobo kanye lokuvikela impuqazwe efana loweGugurahundi. Emhlanganweni oqhutshelwe eNew York ukuthange iZimbabwe ibe ngenye yamazwe alitshumi lanhlanu ale ukwamukela lezi ziqondiso. Wonke lawa mazwe ilawo etheswa amacala okwephula amalungelo njalo agoqela ele North Korea, iRussia, China, Eritrea, Syria lamanye. Lawa avote samukela agoqela iBotswana, iSouth Africa, iMelika, iBhilitane lamanye achiyeneyo. Kulamazwe angamachumi amabili lasishiyangalombili njalo afana labo Kenya, Ethiopia, Algeria, Namibia le Cameroon angavotanga. Uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uchotozwe kakhulu ngabanengi ngokungamukeli iziqondiso lezi vesithi ukhanya esesaba udaba lombhuqazo weGugurahundi ukuthi lungagcina luphathwa yi-United Nations. Kodwa isikhulumeli sikaMnanga kwa umnumzana George Charamba eloba enkundleni ye-Twitter uthe uhulumende wale ukuvotela iziqondiso lezi ngoba ekwazi ukuthi amazwe afana leMelika afuna ukuzisebenzisa ukugenqula abanye uhulumende njengalokhu okwenzakala kwele Libya kuze kususwe umuyi umnumzana Muammar Gaddafi yena owabanjwa ngabahlamuki sokuvuke impi wabulawa. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele intatheli zindaba umnumzana Simbarashe Nembaware kanye lolwela amalungelo oluntu umnumzana Mthulisi Hanana Ncube onguye osungula lingxoxo.
Isinqumo se-ZANU-PF asisimangalisi futhi asisethusi ngenxa yokuthi siyabazi ukuthi bona bangabantu abanjani. Sonke siyakwazi ukuthi uhulumende we-ZANU-PF uhulumende wababulali, uhulumende wabantu abaphila ngegazi abangaphikiswayo, bangabaphiswa uyabulawa, uhulumende ogxile phezu kwesisekelo seGugurahundi amakhanda ngo-20,000 abantu ababulawayo. Ngikholwa mina ukuthi ubhinywa njalo angafuna kube lemthetho emenza ukuthi nxa ebulala abantu abebheka emuva ecaza kumbe ukhona ombonayo osengangenela aphambanise ukubulala kwakhe abantu.
Nomzana Nembaware nansi indaba.
Kuyajabulisa ukuthi iZimbabwe ithethe inyathelo elinjalo nesikhathi lapho amazwe manyana ukuthi kulungiswe indaba yamalungelo abantu. Khathesi nje kunje kule ndaba ezidlala abantu ba-Palestine Israel, abantu bayabulawa ma kunjalo. So kuyi-topic or kuyindaba esosobhudlini okumele ngabe sonke siyancedisana ukuthi sisixazulula. Ngikhangele impendulo zikasikhulumeli kamongameli uJarama ikhuluma ngalokho. Uletha izizathu ezibalisa ukuhlaselwa kwe-Libya njengokuthi-ke ukuhlaselwa kusetshenziswa leso sinqumo esikhona e-SSM esokuvikela amalungelo abantu. I-Athena lelo lungelo alisola amazwe wonke, lungelo elibhekane le-America nako-UK.
Mnumzana Ncube uyatsho lapho uNembaware ukhuluma ngokuthi isikhulumeli sikahulumende uBabu Charamba uthi yena bavote besala ngoba bayakwazi ukuthi iAmerika ilamanye amazwe athuthukileyo afuna ukusebenzisa iresolution le ukugenqula ohulumende bamanye amazwe njengalokho esikubone kwele Libya. Ungathini ngalokho?
Uyabona abantu laba kumele baphumele egcekeni. Zikhona izinqumo abazisayinayo like ama-conventions around suppression ye-terrorism. Okwenza basayine masinyane kwe-terrorism ukuthi bona engqondweni zabo kuhlala i-terrorist kumuntu okuphikisa bona kungabantu be-opposition kungabantu abanjengathi abalwela amalungelo. Kodwa nxa sekulesithetho ekhangela ukuthi bona babuse kuhle vele kabekeli ukuthi khona i-America sifuna ukuthi isigenqule. Bakhohlwa ukuthi ezikhathini eziningi uthuli olususwa i-America luphokuba luthuli eluphokuba khona nje uhudlo kagcocane. Kuyaba kukhona okwenziwa nguhulumende yena loqanjwayo endleleni abusa ngayo abantu bakhe engabaphathi kuhle, baphatha ngochuku ebabulala. So iZANU-PF kayisoze vele ikuvuma ukuthi ube lo muntu obaphambanisa nxa kulala abantu ngoba bafuna ukuba ngontando kayiphiliswa. Bafuna ukuthi babe bevalela abantu elizweni ngemithetho enjengaleyi babulala abantu kungela muntu ozabaphilisa. Uzananzelela ngesikhathi seGugurahundi abantu bafa umhlabuthule umhlabukhanyele yikho abakufunayo.
Nomzana Nembaware bathi olecala ngohlala eJojobele iZimbabwe uhulumende siyazi ukuthi ulodaba lwakhe lweGugurahundi kungaba kuyilo yini olumqoka olwenze wavota esala ukwamukela isiqondiso lesi mhlawumbe cabanga ukuthi lizavuka lelo cala.
IZimbabwe lamacala amaningi ungananzelela kulekoshethwa i-constitution ya-2013 kumba i-commission ukufundisa amanye baye reconciliation wasa ukufundisa ukuthi uza khanda ukuphela amacala aqala ngelisayikile kusiza na amacala awese for that 08 siyemuva ukusambathina ukuground akusekho njani ukuthi so you find ukuthi the situation ukuthi njengelizwe asifuni ukuthi sicazise indaba esiphakathi.
Mnumzana Ncube ngize kuwe siphetha ingxoxo yethu. Alubana ilalela ubaba Mnangagwa ungathanda ukuthini kuye?
Ah, uyakwazi ukuzama ukukhuluma noMnangagwa ufana lokutshaya idwala, hamba ledwala so mtholalelayo. Noma elalele ngaze abantu bathinta abalalela abezwe azwisise izimfuno zabantu. Engingakusho mina ngeke ngikhulumisane noMnangagwa. Ngizakhulumisa nabantu bakithi sizalwane zeZimbabwe ukuthi khona khathi sikulungiselelwa ukhetho ukuthi urejista abantu ukuthi bayebhalisa bavote ngo-2023. Ngizabakhuthaza ukuthi kabasuthi sibili ukuthi bayebhalisa.
Kuyiphethe mnumzana Nembawa.
Mina ngakutsho ukuthi umongameli uthe ethatha isitambo uthe the voice of people the words I the word of God.
Umnumzana Simbarashe Nembaware intatheli zindaba ubexoxa endawonye lolwela amalungelo umnumzana Mthulisi Anana Ncube. Ibandla lezano PF lithi kunengi osokufezwe nguhulumende okubalisa ukuvuselela inkampani yeZubco ukusungula imisebenzi, inguquko kwezokwethula kwemibiko, ukuthuthukisa umnotho welizwe kanye lokuthi imithethwandaba isebenze izimele njengalokho okusanda kugcizelelwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa. Lokho kuvezwe isikhulumeli seZanu PF umnumzana Simon Khaya Moyo emhlanganweni awenzele intatheli izindaba eHarare namuhla. Umoyo uphinde wakhuthaza abantu ukuthi bayebhalisa njalo bavotele iZanu PF. Ulandule imbiko yokuthi ibandla lakhe liyakhetha abasekeli balo nxa kusavelwa abaswelayo ukudla. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele lunga leZanu PF umnumzana Belief Kawule.
Uhulumende lo khona kathesi uhulumende oseva abantu bonke kungakhathalekile ukuthi ungwayiphi party. Uhulumende uyagcizelela ubaba uMnangagwa ukuthi abantu balalele abantu phansi njalo nxa benika ukudla abantu kungakhethwa muntu. Kathesi ungathola ireport enjalo ungabhode ezigabeni khonale kudinge khonoko awusoze uyithola ireport ukuthi abantu ababandlululwayo ngokuthi sina singabephathele ngabantu nje babe bekhuluma ukufuna ukungcolisa uhulumende. Ukansila nxa esekhethiwe usengukansila wabantu bonke lwezihlahla lempankwa lani yonke into useva wonke umuntu phakathi kwesigaba. UMP uyabe ngumP oseva wonke umuntu esigabeni kunje ukuthi uMP engancedisa ukuthi umgodi ube khona. Akuthiwa kunathala ababephathethile kumbe ncedisa uhlelo lwesikolo akuthiwa ukuthi isikolo lesingesabafundayo abantu bephathethile okumbe iklinika akuthiwa ukuthi iklinika le ngeyabantu abaphathe bethile. Kanti sibuyahlatshwa manje kusena nala kuzeza abantu bekhuluma lokhu lalokhu kambe kulo muntu ongabandlulula ukuthi kutheni. Abantu bayehlukanise i-corruption lokukhetha abantu ikuthi bakhona abanye abangathembakalanga phakathi kwabakansilers ethu lala ama-MPs abathi benganikwa ukudla bese bekuphambula bekufaka ezikhwameni zabo. Yiyo uthiwa yi-corruption leyo. Akula politics phakathi kwento enjenayo naleyo. Ama-cases anjalo abantu abanjalo abamele bereportwe babotshwe ngoba ngamasela abantu ayenza njalo izinto ezinjengalezo.
Umnumzana Simon Khayamoyo uphinde wakhuthaza abantu ukuthi behambe bayibhalisela ukuvota njalo bejoyine ibandla leZanu PF ngoba kuyilo ibandla laboyise. Lokhu yisixwayiso esihle yini bona ukuthi ngiliyakhonona ngokuthi yilo eseliwise umnotho welizwe njalo elephula ilungelo lolonto.
Inkuthazo enhle kakhulu leyo esiyikhangeleleyo ukuthi iphume kubukhokheli njalo kugatsha lothi lwenze information amanye amabandla lawo azombusazwe kayenze njalo la bakhankase ukuthi abantu babo bahambe bayiregister ukuvota. USimon Khamoya kathi ukuthi abantu bezana uPF kuphela bahambe bayiregister ukuvota. Uthi uZulu wonke kulilungelo lakhe. Ivoti yakho isikhali sakho. Yobehlangene izana uPF yalwela one man one vote. Ivoti naleyi iqakathekile kakhulu ukukhetha. Idemocracy nalesikhuluma ngayo yalethwa yiya izana uPF. Ngawe uSimon Khamoya eyabakhumbuza ukuthi ingekhaya yabo eyiyo yabakhululayo yiphi ebugqilini woncindezelo wamabhulu babancindezeli ababesikolonayizile. Ulungelo loluntu olukhulunywayo sikhangele siqathanise namazwe angomakhelwane eSouth Africa ngale. Ungekuzwa abantu bekhuluma ngolungelo loluntu eSouth Africa. Kodwa kuhamba khayele umuntu uyabulawa egcekeni, uyenziwana umuntu egcekeni, yatshiswe ngamathaya enzweni eSouth Africa kungabe indaba zalutho. Abantu umuntu ethi ebanjwe ngabantu abulawa amapolisa ekhangele abantu wakhona bengabotshwa. Umuntu obulela umuntu sezihambona evuke ehamba. Kodwa kuthiwa eZimbabwe ungakubona ngabe eZimbabwe khonoko. EZimbabwe akwenziwa konke khonoko. Ziyajeziswa sithandekile kungakhathalekile ukuthi ungubani. Isandla somthetho siyafinyelela noma uhlezi phezu kwentaba lapha eZimbabwe. Akuqalwa lapho into enjalo. IZimbabwe yilizwe elilomthetho njalo umthetho wakho uyalondolozwa. Njalo iZimbabwe yilizwe lesecurity emileyo evikela abantu ngazo zonke izikhathi.
Umnumzana Belief Gawule lilunga leZANU PF ubexoxa lo sithandekile Mhlanga weStudio 7. Kwezemidlalo umncintiswano walonyaka wenkezo yeChibuku Super Cup ukhangelelwe ukuqala ngempela viki ezayo, njalo umqeqeshi weqembu leHighlanders uthi ulethemba lokuba lonyaka bengayiphakamisa inkezo abayithatha ngo-2019. Kubika uJoseph Njanji.
Ekhuluma emhlanganweni lethatha izindaba zemidlalo namhla ekuseni, umqeqeshi weHighlanders uMandla Mpofu uthe nabazangena kumncintiswano walonyaka weChibuku injongo yabo kuyikuphakamisa njalo isicoco lesi abasithethe ngomnyaka ka-2019 lapho ugcine ukuqutshwa lomncintiswano njengoba nyaka enye ungazange wenziwe ngenxa yokuqhamuka
kwe-COVID-19.
Kumele sivikele linkezo njalo wonke amehlo athenzo kithi. Akusoze kube lula ngoba sidlala lamaqembu aphuma dolobho linye lathi, kodwa ngizabaphumela egcekeni abafana ukubana mina ngifuna singobe. Kuzamele sibophe ziqine, sisebenze ngesilakho, sibone ukuthi sifinyelela kusigaba esilandelayo sonke isikhathi.
Iqembu leHighlanders lizabe lingelabadlali abayisithupha ababuyekile bevela dlalayo emazweni angomakhelwane, njalo laba ngababalisa uJoel Ngodzo, uRodis Banda, uWinston Mango, uPeter Mudua, uKeith Mavunga kanye noLinus Chikuwa. Imidlalo yalonyaka yenkezo yeChibuku Super Cup iqala ngomgqibelo lapho amaqembu azadlala ngokulandelayo. Iqembu leBulawayo City lizadlala neleChicken Inn koBulawayo enkundleni yeBaba Fields ngehola le-10 ekuseni. Iqembu leWawa lizadibana neleFC Platinum ngehola lakuqala emini enkundleni yeMandaba. Ngehola lesithathu emini iqembu leCapes United lizajana neleYada ngaseNational Sports Stadium, kuthi ngesikhathi esifanayo iqembu leTenex lizanqikilana neleBlack Rhinos ngaseSakuva. Ngensonto iqembu leNkezi Platinum lizadlala neleTriangle enkundleni yeMandaba ngehola le-10 ekuseni, kuthi ngesikhathi esifanayo iqembu leHarare City lizadlala neleZPC Kariba ngaseNational Sports Stadium. Iqembu leBulawayo Chiefs lizadibana leHighlanders ngehola lakuqala emini enkundleni yeBaba Fields, kuthi ngehola lesithathu emini kule midlalo emibili lapho iqembu leHerentals lizadibana khona leDynamos ngaseNational Sports Stadium, kuthi eleManyika Diamonds lona lizadlala leCranbourne Bullets ngaseSakuva. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Ukuzipheta ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Inhlanganiso ye-Amnesty International ithi abesifazana babhekane lenhlupho eziningi ekutholeni usizo lokwelatshwa eZimbabwe, okugcina kufaka impilo zabo engozini enkulu. Uhulumende weZimbabwe uvote kumanyano weUnited Nations esala ukwamukela iziqondiso zokulondolozwa kwamalungelo kanye lokuvikela impuqazwe efana legugurawundi. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezekusene kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamilinkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.